ungcweti ezikhuluma emhlanganweni lo oqoqo inhlanganiso yeZimbabwe Center for Media and Information Literacy njalo osekelwe yiConrad Adenauer Stiftung ngalezinye zithe ubulembu internet kanye lenkundla zokuxhumana wenza kube nzima ukuba intatheli izindaba zisebenze njengakudala lapho ezazisenelisa ukuloba izindaba ezazibalwa kakhulu nguZulu okwakubangela ukuthi kuthenge amaphephandaba kulalelwe le misakazo. Lokhu kwakubangela ukuba amankampani ezindaba athole imali eningi beholiswa ngemfanelo. Omunye wengcweti lezi umnumzana Lennox Mhlanga ongumgcinisihlalo weZimbabwe Center for Media and Information Literacy uthe kuqakathekile ukuba intatheli izindaba zidinge indlela zokuphanda imali zisebenzisa ikakhulu ubulembu be-internet.
Ukuthi wawubala nje ukuthi xa ngithengise ama-newspaper angu-1000 ngathola imali engaka. Okwakhathesi sesishifte saku-social media. Sokumele sidinge indlela zokugeza imali kuma-platforms ngayo i-social media, kungaba ngu-WhatsApp, kungaba ngama-website, kungaba ngo-TikTok laba abatsha laba asebezamile kahlezi even ku-Facebook. Kulomfowethu lapho uphayilethi wakho uwasitshela ngendlela abadinga ngayo imali.
Umnumzana lesiphiri osebenzela inkampani ye-Center for Information Communication Technology site obesemhlanganweni lo uyakusekela lokhu.
Njengenhlanganiso esayithi sizama-ke iy'ndlela ezehlukeneyo ukuthi sidinge imali kakhulu nxa sikhangeleke online. Sisebenzisa i-YouTube kakhulu, siyafaka ama-programs inhlelo ezijeneyo ngaphansi kwehlelo sethiwa i-Asaka Online. Inhlelo lezi zikhangela i-service delivery, zikhangela i-current affairs, zikhangela agriculture. So ziyasincedisa kakhulu ukuthi zingabukelwa ngabantu abaningi, siyathola-ke imadlana.
Omunye obesemhlanganweni lo osebenzela inhlanganiso ebona ngamalungelo entatheli izindaba ngumnumzana Lofty Dube othi kumele intatheli izindaba zifundele ukusebenzisa imitshina ye-artificial intelligence ukuze amankampani azo athuthuke. Ofundela umsebenzi wokuba intatheli izindaba umuzi wethu Ncube uthi ufunde okuningi emhlanganweni lo.
Namhla sifunda ngokuthi indaba zokuthathela indaba sizisebenzisa kanjani ikakhulu thina singabantu abaku-media and journalism. Ngifunde kakhulu ukuthi ukuhlangana nabantu lapha esigodleni seHarare kuncede kakhulu ukuthi kakhulu nxa sesiya phambili njengabantu abafundayo i-journalism sibe ngabantu abakhuluma amazwi amqoka, sikhulume wona amazwi azancedisa abantu ikakhulu ingqubela phambili yabantu abakuma-communities, local communities.
Abaphatheke emhlanganweni walo nyaka ngabantu abagoqela abafundisa emakolishini ezindaba abafundela ukuba zintatheli izindaba abakwinhlanganiso ezizimeleyo labanye abavela kwele Kenya, Malawi, Nigeria le South Africa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.